So we see card is in the Bago VOA in the Bele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo aseyaphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sinengxoxo lomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bangifaka a company notwa yi San Francisco International Film Festival.
Amapholisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikitsha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, hathi i-SADC. Elova inkundleni yokuxhumana AX, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolijini le-UNISA kwele South Africa umnumzana Shepherd Mpofu ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC, i-Government of National Unity, indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-elections eZimbabwe. And lokho kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa labo-Botswana labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elama problem wo iZimbabwe yiyo yodwa esenkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impilakahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana Uthi yena isadaki kaila sabelo eZimbabwe imithethwandaba yeZimbabwe iyo yodwa engathi ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission hathi oAU labo sadaki laba bakhulunywa iTCCC
constitutionally yebo engabe eqinisile kodwa ngendlela izinto esezenzakala ngayo la ngendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election and in any case ukuthi sizivuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngapha amaezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe and ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa iZimbabwe Electoral Commission xa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections so ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la so iSADC can recommend ukuthi kube la ma-election amasha but ngokuthangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for amaZimbabweans to go through ngoba singathi kube la ma-election amasha then sesikwazi abantu bazovulawa iZANU-PF abantu bazotshaya sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokufika la ma-election amasha bazohlukunyezwa iZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lolo lutsha.
Alo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa i-UNISA obexoxa ecingweni lontungamele nkomo ekhonale kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela unqoba kwakhe lebandla lezanu PF uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe alisoze libuswe yizo sanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa kusahlolisiswa lolu daba kuzamele agcotshwe. Sixoxe lo wakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla lezanu PF umnumzana Willard Moyo saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela e-professional njengaleyo ukhetho olwenziwe emgceke olube free and fair ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka izekhi ngitshayela ihlombe ngalokho bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba ade kungelanto efihlekileyo into yonke ibihamba ngendlela enhle njengomuntu ade yi-candidate ekade sisenge ngukhansila ngoba nginqobile ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo ngithe ngisithi ngiyakhayela ku-ward 29 lapha isilobela egoqela idonsa yonke le mawolokohlo le-chapewa ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke sithi ma ngifika kiwo ngithola ukuthi iZANU PF eyethu iparty ebusayo ibilama-ajenti ayo angu-3 i-CCC bona ababakuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama-polling agents angu-4 so ade bemele amaphathi abo bekhanyela uhlelo lonke kuvotwa ukuthi akula muntu okhampenayo within 300 meters ade bekhanyele bonke abe-CC labe-ZANU PF bekhangele konke sokubalwa ntambama bekhangele kufakwa amalayithi abakhulu ade thengwe izekhi kumhlophe mhlawumbe kutenke kwabalwa kuhle amaphepha lapho kuwine koni CC efakwe hodwa owine koni Zanu PF afakwe hodwa kuvuzwane kuvunyelwane ukuthi siyavumelana ukuthi leli ngele Zanu PF kuvunyelwane kuphuzwa ukuthi leli siyavumelana ukuthi le Triple C kuvunyelwane kwaqedela lapho kwashayinelwa nama V11 iZanu PF yawina ku ward 29 eDonsa primary i Triple C yaba lama vote amaningi kudlala weZanu PF eDonsa business center i Triple C yaba lama vote amaningi ukudlala weZanu PF eDonsa Dam primary school iZanu PF yaba lama vote amaningi amaningi nengi nengi kakhulu ukudlala we Triple C i Triple C kwa yadliwa ku ward 29 basayina bonke lama agents abo ukuthi ukhetho lukhanjiswe kuhle ku ward 29 so hayi ukhetho lukhanjiswe kuhle
bakhona abathi ibandla leZanu PF liyehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course balevumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi iZanu PF yiyo iparty elabantu enhliziyweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi esilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone zisenziwa ihulumende eZanu PF ezibambeka ngesandla iziningi engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yeZanu PF esebenza logatsha le Rural Electrification Agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu beinternet ezikolo zonke ezisedonsa le laphetsheya emawolokohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezu kwalokho yahamba ihulumende ya eDonsa Secondary yadonata ama laptops amachacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi beward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idipa lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika eDonsa kusithemba le duzane ledamu ledonsa inhlelo zehulumende ziningi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo okhethwa ukuba ngukansela wesilobela kuward 29 emele ibandla leZanu PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le esilobela Ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi nsuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana leHarare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kumakolitji la. Intatheli zindaba eStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili. Ekuthatheni izifundo ezokungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Messi Ndebele wakobulawayo yisifundi seHarare Polytechnic. Yena ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo zeprinting and graphics arts designing. Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekolleji leHarare Polytechnical College. Izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebe kwenzile ngale ndlela yamafutha.
Njengoba sisebenzisa upetuloli, sifuna izinga lokutshisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asendlinini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise i-liquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu, umnumzana Raymond Machingura, uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa, ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomisa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu, kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube yimpahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi isikhathi, njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koleji eleHarare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha wonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla. Besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti ama-V11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho, njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani, hayi siyabonga izani sikwenzile futhi yariga kuyela. So iSouth Africa lebutshana nithi lindile abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besiyafuna amathuba angcono, ngoba ngeke bahlalele amasimba lawa lapha. So lofikile mbalula la wagunyazile amazimbabwe ngokuthi uthi khona izani right rike. So bazothwala inkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga. Okhuluma ngumasenga ngilapho kobulawa ephumule emadoki.
Sanibonani, sibalibonani bathwakaza bahle njani lonke magumbi namanomhla. Abantwana besilo, silo samaNdebele, umzilikazi kamashoba, ngiyalibingelela lonke. Nithi lingabe linjani ukuphila okhulumayo kubodlozomnyama? Ye bantwana bakamthwakazi, masibambaneni sibe moya munye, sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lolo oludlulileyo. Bekukudala sikhuluma, kudala sikhuluma sithi ukudibanisa amavoteni labantu basempumalanga akuncedi, kufana nokuphefumulela isidumbu ongeke kuyikhuphe embusweni. I-ZANU PF ncedisana labantu bayo, ngoba i-ZANU PF ayihlukananga lala madoda enisebenza nawo. Awusozikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile, kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo. Bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni. Bathwakazi, yini line levoteni kudlalwa ngayo kangaka? Bathwakazi, ngiyalimukisa ngivula amehlo ngithi thungululani libone. Kuyasabathokaza thungululani libone. Thathana amavote enu liwase kumthokazi Republic Party okanye liwase kuzaphu usibangilise umuntu wesintu. Laba bantu baseMpumalanga akunanto elizayifuna ngabo. Namhlanje nampa bachumile kobulawayo lenze i-whitewash layikhanye elizweni PF kodwa bona bayivotele eMashonaland Central bayifaka eMashingo bayifaka eMashonaland West bayifaka yonke indawo bayayithanda alisoze likhuphi zaphu likhupha ngesisisi isisisi ngokunye okulokugatsha kweZanu PF okudalelwe ukuba lingafi lathole impumelelo lenkululeko bathokazi ngithi thungululani
kum shelele ngikhambe ngabuya ngizibonele ngosi ngivotile ya into eyenzakeleyo ke lapha thine besivota khona kwathiwe ekuseni savuka ke sithi siyakhonapho siyavota kwathiwa ma ungala max tainlok khonoko ufake emlonyeni lezifonyo lezo awungeni hawu kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-3C awu saqinisela sabona thina sokubuya ke lokuzeni abantu laba sebebuya sebesinikeza into lezi bona bevele sebethe kungafakwa amamask kufakwa amamask kungavotwa amamask la afake emakhaleni ma ufake ungala mask awuvoti kungaza anawu so angithi nina lizokunye ukuthi amavoti afika late thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo kodwa ke we didn't change ingqondo zethu saqhubeka ke savota ngendlela esivote ngayo awu laphana ukhansila vele wethu wadlala wanowezano wezano wathola 100 la ufana wethu ungene ku 500 uyabona so into engiyibonileyo mina abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyena uyatshintsha hhayi ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokhu thina sikubone ngosi nalapha sihambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akulankunukunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele sizakufaka thina asathola ukuthi hhayi la bantu abazivotele laba abantu abebengalamali ukuze nama-ajenti hhayi aphume njalo amavoti abo akuzange aba nenkinga so yikho nisithi mina hhayi kuningi bantu esikubonileyo qumqumqumqumshele
salibonani salibonani studio 7 salibonani into ebalulekileyo ukuthi umuntu ma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube kanye one ngoba into zamavoti voti lezi ezehlula vele akakhitshwe istrategy nifane sayayenzakala kumgabe somele siyenziwe kanye one ngoba amavoti ngani ayehlula abantu sebekhathele ukutshona betshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu zabantu bazo so hayi lo muntu okumele akhiphe khitshwe njengenja kahle kahle njengenja ekushaywa ngenduku ihlaba umkhosi siyale sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezo
studio 7 njenjani hayi lo mdala omnangagwayo sicela aphume akaphume bakithi akasishayise ngomoya ngathi ngiyezwa le nto ezikhulunywa ngabantu sikhathele ngaye akakasitshayise ngomoya wesikhava sakhe lesi angasisusiyo isesithwele yonke into yakhe inkemenkeme yakhe hayi akaphume sikhathele ukusebenza emazweni akaphume
studio 7 salibonani basakaza abahle nabalaleli abahle siyabonga kusethule le ndaba kogandi osungamile nabosithandekile siyabonga abafowethu kuthi lethele indaba ezimnandi ezilohlonze ezingathathi hlangothi eziza nje zingamaqiniso siyabonga nje umnangagwa akaphume le nto yami le angathi ngahamba mpela isiyefika endlebeni zakhe umnangagwa ezwa ukuthi akasafunakali umnangagwa akaphume amavoti aphinde mpela aphinde amavoti umnangagwa ephume lowa muntu lowa usithwale senzima kakhulu aphume umnangagwa siyabonga
bantu bakithi linjani no abantu asibambaneni lobu ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ukuthi uvele ukade uvotela leyo njengu leyo chicken kade uyiphiwa leyo chicken uzayidla yini i-5 years la manje ngikhuluma lawe so ma ungilalele akuselayo i-chicken kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela bantu bakithi sikhathele ngani bantu bakithi siyasifonela ukuthi asila mili mili asila mpupu asila lokhu asila chukela kanti lina lethi sikuthathaphi gcina sithwele nzima la igoli sitshaywa
vuka mthakazi vuka mthakazi ye yeah. Siyamuzwa ufikile mbalula etshengisa umhlaba ukuthi kalangqondo le ngqondo ezihlezi sifisa ukuba yizano ngoba enikwe izimali yizano wehle kutshontshela izweni lakwatshontsha kwelinye ilizwe akula nto angasibabazela imperialist kuchoni kuni kwini njalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-CCC inhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezinhlezi angxanye ikhulu ikumbi inkulu ngwane ezilichumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-CCC ababizwa ukuthiwa yi-CCC uChamisa ayisiyo obizwa ukuthiwa yi-CCC uChamisa umholi kwe-CCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhe i-CCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona TPC imperialist bona bayini bona ubungane babo ngezano babuthethe ngapi umkhonto wesizwe phela ehlangene nabazibra anxayevele ibona abantu abagadela lokhu ezenye izinhlanganiso endleleni anxayevele lokho kumkhonto wesizwe khonto yesizwe behlangene nezibra iyisitha sezano wonke umsebenzi bawenze ngexabana lezano bazi izano yazene lisikubulala abantu be-MC yaba lahlela ibhala pho ngathi tshela khona ababazela umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yinye lezano leqala nini kulokuthi athutha izano imbhadeni imbulu kakhulu imbulu kakhulu kuyayiyangisa ukuthi akhuluma amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali Professional Development Experience unkosazana Ntombi kamama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo. Uthi usuka eMelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7.
Kulento okuthiwa yi-Professional Development Experience, i-PDE, whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze, lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interest akho lokuthi wenzani, msebenzi bani, nxa usekhaya. And mina, I was part of the 100 who were chosen and bangifaka e-company okuthiwa yi-San Francisco International Film Festival. It's the San Francisco in California. So basically, the company lays in film screenings, like a film festival, where they showcase and celebrate our films. We pin the footy in nigger is support to our local filmmakers. Over in the office space, you're putting on a land or you're putting on a wheel, a puzzle ball, a glamour computer, gulle internet, glamour office, good tool, a one scoop ball in peace. They also give you guidance, but when you're in contact with our established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kula bantu abayenza amafilm, whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them. And bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se-summit. So i-summit le ibihlanganisa nje ama-filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake kuwanda ukuthi sixoxane, xoxisane ngendaba ze-industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes ngoba thina as writers sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that. Ngabona, ngafunda and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ukubhala njani, uapplyela njani funding, nokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
njengoba usubuyele eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina ngasemfike ekhaya, umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience, and I'm also hoping ukuthi ngizahlala ngixoxisana labantu abasebenza labo lapha, ngoba they have been so good to me, they have taught me so much, and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo loyali obexoxa icingweni lo Tabo Kancube intatheli izindaba ye Studio 7 besidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke ngo-7 ntambama. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami nguChris Gande.